abantu balembono etshiyeneyo ngale injection ekhona okumele ihlatshwe ukuvikela lolu bhubhane olukhona. Kunabanye abathi bona hayi kabalufuni okumbe kabayifuni le injection. Osokwenze kwabanjalo yikuthi i-vaccine lena yathi fika, yafika kwase kutholakala ukuthi iya-expire. Khonapho ke akusazange kuchasiswe kahle ngendlela abantu abangayibamba ngakhona. Abantu bahle bathi hayi i-vaccine le vele India, thina kasi ngeke siyihlabe. Kodwa ke akusonto enkulu kakhulu ngesizathu sokuthi i-vaccine yokuqala kwakuvele kukhulunyiwe ukuthi izahlatshwa labo abasebenza komtholampilo, singathi ngolwasemzini ama-health workers, bakhangelelwe ukuthi bayi 1.2 million. So kakukafiki kuzulu wonke. Bese kuthi ke ezobuya futhi i-vaccine ikhangelele ukuthi tholwe ngabantu asebekhulile abangaphezu kweminyaka engu-60. Bese kuthi ngemva kwalokho bese kuthola uwonke wonke. Yikho ke siyabe silokhu sizama ukuthi sizwisise ukuthi abantu bathini, langendlela uhulumeni labezempilo abachasisa ngakhona kuze kufike leso sikhathi sokuhlatshwa abale 60 years ukuthi abantu bona bazebesebe sithini ngale i-vaccine.
Kodwa nxa sikhangele umumo wona unjani, liyamemetheka na igciwane kumbe yamanani ayehla njalo? Ngasitshela ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayiphiwa ngabezempilakahle yokuthi bangabanjwa ligciwane leli?
Kukhanya okwalezi nsuku singathi amaviki amabili adlulileyo kungani inani lingani lingcono ebantwini abathola leli gciwane. Abantu bayagqoka ama-mask, yebo yebakhona abangagqoki, kodwa iningi labantu bayawagqoka ama-mask. Njalo futhi siyananzelela indawo eziningi ukuthi abantu bayathwala lokho singathi thina ngama-sanitizer, bafake kakhulu omama ezikhwameni zabo. Nxa umuntu eqeda ukubamba kumbe usemchoveni angabamba imali, uzambone sekhipha esegcobisa izandla zakhe. So kukhanya abantu abaningi bahamba bethwele i-sanitizer kuyizindlela yokuthi abantu bazivikele. Yebo ye kuba nzima i-social distancing, kodwa abantu bayazama ukuthi bananzelele ngoba kwenzakale lokhu ukuthi abantu sebenanzelele ukuthi balezihlobo esedlule emhlabeni ngaleli gciwane, kumbe kulabantu ababaziyo asebegulele leli gciwane. Yikho abantu sebezama ukuthi bananzelele ukuthi kwenzakalani.